kunzima ukuthi amazwi abe swathathe njengokwenza singakakubona ukuthi lokho ayikho khona ngama early 80s usekutshintshile yini umoya omubi wayelawo efisa ukuthi ebhidluze imizi yesiqhinkini seMandebeleni kahlelawo yini umoya lwana ombona wokuthi amaNdebele okumele bethole amalungelo afana nabanye ngalokhu kungasekho ukwenza ukuthi kuyina azakwenza okuzatshengisa ukuthi usengumuntu umongameli wesizwe sonke wenhlobo yonke kunzima ukuthi amazwi akhe uwathathe njalo njengamazwi aqotho ngenxa yokuthi nxa ukhangela imbali umnumzana lo osengumongameli welizwe uhlale iminyaka engamashumi amahlanu esebenza la lokade former president uR.J. Mkani kusisho ukuthi zimbila zanhlabanye esintwini sakithi nxa icoin leyi lo mgaba uthi ngalo wayo kusisho ukuthi bekumele ibe laye upresident uMnangagwa njengoba etshilo efike vela ngaphandle kwelizwe ukuthi khona yena umbono wakhe ibandla lakhe lezalo lizabusa kuze kube naphakade ngikhulume abazabusa idonki izimile impondo eqhubeke sithi njengalabo abaphikisayo ama-opposition baza concorda ngamazwi atshengisela ukuthi uzokulwa esilwa lalabo abamphikisayo
njengoba ibutho abaningi abathi yilo elincedise kungena embusweni likhulume ngokuwa komnotho welizwe awuboni ngani uzaqinisa kulolu hlangothi ukwenzela ukuthi abantu bemvotele ngomnyaka ozayo
okusobala ngomnyaka ozayo ukhetho siyakilo lukhetho oluyabo lubanjwa ngamabutho elizwe leli lokho angikudandabuzi esilungi-investment abayifakileyo bafake i-investment kuye enginethemba ukubaza fisa leyo investment isiya phambili ikakhulu ivikela umnotho wabo wona abesibuthwe ngoba kusobala ukuthi lokho abakwenzileyo bethatha umbuso ngodlame bethathela umgabe abamthathelanga umbuso ukuthi bafuna ukusiza uzulu weZimbabwe bakubeke sobala amasosha ukuthi bathathele umbuso ukusiza iZANU PF yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele legacy yabo ezombangazwe abazange bevale ukuthi bathatheleke ukuthi besize uzulu weZimbabwe yikho-ke usobala ukuthi amasosha ale njongo yawo injongo yokuthi bevikele ibandla labo iZANU PF njalo bevikele inotho yabo so ukhetho kusobala ukuthi luzabe lubanjwe yiwo amasosha ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuyiwe ebamba ukhetho welizwe ngakithi kusobala ukuthi umongameli lo ongenileyo yebo ye uzasebenza nezakhamizi zeZimbabwe zonke njengokutsho kwakhe but kusobala ukuthi uzabe ethatha ama-instructions kulaba abamfakileyo abesibuthwele.